si di citi mosera sakanaka.
Sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Vuganja nimthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 18 kuNtulikazi 2020 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje.
Kuvamile kakhulu ukubona abantu emalokishini bezihambela nje bengagcize eqhakala bengagqokanga amamaski.
Iningi likhathazekile kakhulu ngokukhuphuka mahlayana kwenani lasebebulewe yi-coronavirus kanye lasebebanjwe lumkhuhlane.
Udaba lolu lushayisa ngovalo olumali sayo, ikakhulu nxa sikhangela kulezi nsuku sibona amanani abantu ababanjwa lumkhuhlane plus sebesifa ngalo mkhuhlane liqansa ukusa kwamalanga.
Uzulu uthi ukhathazekile njalo ngabantu abale coronavirus abaqhubeka bevaleka kuma quarantine centers. Abaqoqa ukutshengisela besola uhulumende ngemisebenzi yenkohlakalo bathi bazaqhubeka ngohlelo lwabo kungelani lokuthi uMongameli Mnangagwa usesungule uhlelo lokulwisana le corruption. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iningi lithi likhathazekile kakhulu ngokukhwela mahlayana kwenani labantu asebebulewe yi-coronavirus kanye lasebebanjwe lumkhuhlane eZimbabwe. Inani lasebebulewe ilumkhuhlane likhwele ngabantu abahlanu ngomgqibelo laya kumatshumi phose amabili 18. Ugatsha lwezempilakahle luthi izolo kulabantu abathathu abafunyanwe belomkhuhlane lo. Lokho kukhuphule inani lasebebanjwe i-coronavirus elizweni laya phose kunkulungwane 985. Asebesindile labo sebekhwelile baya ku-328 ngemva kokusila kwabayisishiyangalombili izolo. Ebantwini asebefile idolobho leHarare yilo elihamba phambili ngabayisishiyangalombili lilandelwa ngelakobulawayo ngabayisikhombisa. Phakathi kwabangamatshumi amane ababanjwela umkhuhlane ngomgqibelo abalitshumi lantathu bekuyizisebenzi zezibhedlela njalo ezilitshumi zazo ngezisebenza esibhedlela sempilo kobulawayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Konokana kuzivezela sobala ukuthi izisebenzi zethu ezisebenza egatsheni lwezempilakahle kazivikelekanga kuhle. Ngoba nxa sithi siyananzela uyafika ukuthi lanxa ufika ezibhedlela abaningi bangikhona babe begqoka amamaski begqoke lama gloves. But sibe sesisitsho ukuthi umuntu lwana yi-frontliner kumele ukuthi bagqoke lana ama-overalls esiwakhangela ukuthi abe yiwo abavikelayo sibili 100%. But iningi labo kalikho protected. So sikhuthaza uhulumende ukuthi avikele izisebenzi leziyana ngoba yizo ama-frontline. First line civil law for about this night kungona basengozini. Njalo uzananzela ukuthi abaningi babo ngenxa yokudubeka esikho khona elizweni basuka bagade amabhasi. Khonokona sibe sesikhangela ukuthi nxa bekuhambe ngamabhasi kumbe ngabe-public service kumbe ngakazukho kwabanye abantu. Nxa kuyukuthi umkhuhlane ususabalala usungena kibo kakhulu bona omongikazi labomongi khonokona sokuzafaka ilizwe phakathi kohlupho olukhulu. Sibe sesisitsho ukuthi kutsho ukuthi laba abasebenza khona vele kabavikelekanga nje sesikhuluma nge-environment yangkhona. Ngoba nxa uzafika ukuthi sibhedlele sodwa kubanjwa abantu abangu-18 abale coronavirus khonokana sokusengisela ukuthi kambe kuza kuhamba njani nxa abantu bonke labo bongu-18 bethe baba in contact lezi muli zabo baba in contact labanye abantu abagada labo amabhasi njengoba siyakwazi ukuthi iningi labo lihamba ngamabhasi akaZulu.
Abantu abanengi dube sizwa kuthiwa kabagqoki mamaski bawagqoka kuphela nxa bebona amapolisa. Yebo kunjalo yini?
Kuvamile kakhulu kubona abantu emalokishini bezihambela nje bengagcize chakala bengagqokanga amamaski. Abantu bakholela ukuthini nxa uhambe elokishini ohlala kilo kusho ukuthi ivirus kayikho, okuyinto erongo kakhulu. Size sikhangela futhi la nxa ukhangela emabhasini lapha akazukho nxa ungena akusasanitizer vele. Amabhasi amaningi esiwabona ngapha emalokishini akusela amasanitizer. Ngokunjalo futhi kakusela thermal testing leyane ama-temperature. Kube sokusithi abantu futhi ngena ebhasini sokungazanithiwa imaski lena abayigqokela ukuthi izaba yipassport yokungena ebhasini. Engavela angena umuntu useyehlisa useyifaka ngaphansi kwentamo. Sibe sesikhohlwa ukuthi nxa usithi uyananzela ucwaningo olwenziwa emazweni anjengabe-United States of America, kuyavela ukuthi ivirus liyani singaba lakho ukuthi ihlale emoyeni. So nxa usuthe wakhipha-ke imaski yakho laphana usuzifaka engozini, ngoba ezilonga abantu sebengenile ebhasini baye be-75 kumbe more than 75 people. So ngenzakala ukuthi bekhona omunye umuntu la ivirus liyana nxa iphefumula khona phana la engafakanga imaski. La ungafakanga imaski usemukele ukuphefumula kwakhe lokuyana. Yikho kuzenza ukuthi kusabalala kwegciwane kube kuningi nxa ukuthi abantu sicabanga ukuthi igciwane ungavele ugaxa imaski yakho ngaphansi kwentamo ungasavala ngamakhala lomlomo, hayi ususefu. Njalo abaningi bakubona ngazantwa igciwane liba khona nxa ipolisa lalo seliseduzane, yikho ubona sebefaka imaski nxa sebebona amapolisa. Siyakhuthaza kuzulu ukuthi nxa uvele uphume zini wakho faka imask, uvala amakhala, uvala umlomo ukuze ube safe. Sibe sesikhuthaza njalo i-public transport system le yabo zupho ukuthi bangayekeli ukusanitize abantu ngenxa ukuthi omunye ngangena la i-corona nalana ihamba ibamba izitulo ihamba ibamba insimbi leziyana. Abantu abaningi bazaphuma belayo ngoba uyafika ukuthi kwesinye isikhathi abantu bayase bethwele laphana baminyana. Osokusenza ukuthi lanxa umuntu elayo ngakubamba ngemuva ezigqokeni laphana uzohamba la uyithwele ngezigqoko usuya la emolweni yakho.
Umnumzana Thembelani Dube yisiphathamandla senhlanganiso emela izakhamizi eBulawayo Progressive Residence Association. Kunjalo nje uZulu uthi ukhathazekile njalo ngodaba lwabantu abale coronavirus ababaleka kuma quarantine centers. Iphephandaba leSunday News lithi ngolwesihlanu kulabantu abalitshumi lane abalomkhuhlane lo ababaleke lapho ekade behlaliswe khona eBait Bridge. Abane babo batholakele babotshwa. Amapolisa atshele iphephandaba linye njalo ukuthi elizweni lonke kulabantu abedlula amakhulu amabili 225 asebebalekile kuma-quarantine centers. Abangu-29 kuphela yibo abatholakeleyo babotshwa. Sixoxele sakhamuzi seGwanda umnumzana Thande kuzintimkandla yena othi bakhathazekile kakhulu ngalolu daba.
Udaba lolu lushayisa ngovalo olumali sayo ikakhulu nxa sikhangela kulezi nsuku sibona amanani abantu ababanjwa lumkhuhlane lasebesifa ngalo mkhuhlane liqansa ukusa kwamalanga. Ngakho lokho akusiphathi kahle lapha eMatsouth kumbe lelizwe lonke nje, ngoba laba bantu ikakhulu nxa sebefunyanwe belalo mkhuhlane kababekezele bahlale khonapho. Siyakwazi ukuthi siyezwa ukuthi indawo zakhona lezo kazi zinhle, kodwa vele akumelanga zibe ngamahotela phela, zindawo zokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane lo. Kuswelakala imfundiso enkulu kakhulu ebantwini laba ukuthi kungani befakwa kulezi ndawo. Ayisizo ndawo zokuthi bahlukumezeke, yindawo zokuthi bona lalaba abakibo ababathandayo baphephe emkhuhlaneni lo. Qakatheke kakhulu khona lokhu ngobana nxa sebebanjiwe ngikhuluma kunjenje, sikhuluma kunjenje njengamanje bayawufafaza lo mkhuhlane, abantu baza kufa njengempukane ngenxa yabantu bona labo. Ngibone ngathi sibili hayi sihlalele evalweni liqiniso lelo. Ungabona umuntu mzethi ngivela eBait Bridge ucina usethuka sosithi hambela khathana laye, ngoba kawukwazi ukuthi uke wahlangana labantu laba yini. La mabhasi asegcwala lanani, hayi hayi into la isiphathi kahle isithelela uvalo iyethusa.
kuyini ongakuxwayisa izihlobo zabantu laba ezithi zisahlezi zibone umuntu thuthu sefikele ngekhaya?
Mina engakuxwayisa ukuthi laba bantu kabamangalelwe, babanjwe, babuyisela. Sekukubazonda yikho ukubathanda ke khona lokho. Umuntu angafika kwami ethi ubuyile ube 10-10, kumele nje ngigijime ngehle ngebamangalela kuziphatha amandla eziseduzane. Ngike ngabona lapha eGwanda omunye efake umbiko wokuthi bakhona abantu abathize elokitshini okuthiwa ispiscop, waze wafaka le namba yendlu laba bahlala khona ukuthi benziweni. Abantu abaphumela egcekeni kabachaze ukuthi laba nangu umuntu ubuyile, ubuye ngandlela bani, amangalelwe abuyiselwe ayigcinwa aze aphole nxa ephola. Kungangcono nxa kusehlula uhambe yena yedwa, kungabi bonke abantu ezindlini lemakhaya. Asibamangalelini laba bantu nxa sibathanda sibili, lathi sathanda ukuphila. Ayisiko kubazonda, yikubathanda kakhulu, yikuthi balondoloze impilo zabo lezethu, ngoba singabayekela imizi izavalwa ngamahlahla. Mina lo engikhulumayo ngingakubona ungitshele, ngazi kumbe uyisihlobo sami kumbe uyini yami. Eqinisweni ungangizondela kodwa zahamba nje kumangalela, uzangibonga xa konke lokhu sekwedlule, nxa sithe sasinda sasila kule imbubhiso yalo umkhuhlane.
Umnumzana Thandeko Zintimkandla isakhamuzi seGwanda ubexoxa ecingweni leStudio 7. Abaqoqa ukutshengisela besola uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngemisebenzi yenkohlakalo bathi bazaqhubeka ngohlelo lwabo ekupheleni kwenyanga kungelani lokuthi umongameli Mnangagwa usungule uhlelo lokulwisana le-corruption ngomgqibelo. Omunye wabantu laba umnumzana Jacob Ngarivume, yena okhokhela ibandla le-Transform Zimbabwe, uthi njalo ukutshengisela lokhu kuzaqhubeka lanxa uhulumende engala ukubapha imvumo. Abanye abathi bazaphatheka kulokhu kutshengisela bathi bafuna uMnangagwa lebandla lakhe leZANU-PF besuke embusweni. UMnangagwa yena usungule uhlelo athi ngolokulwisana lenkohlakalo ngomgqibelo olubizwa ngokuthi National Anti-Corruption Strategy. Uthe kumele kubotshwe wonke amasela amakhulu lamancane, njalo wasola insakavukela yokubotshwa kweziphathamandla zikahulumende kodwa ziphinde zikhululwe, okubizwa ngokuthi yi-catch and release ngesiNgisi. Ucele abezombusazwe kanye labenhlangothi ezizimeleyo ukuthi baphatheke kumizamo yokulwisana le-corruption. Abanye bathi ngokwethula lolu hlelo uMnangagwa uzama ukuthabisa abantu ukuthi bengaphatheki ekutshengiseleni okuza kwenziwa mhlaka 31 kulinyanga. Sixoxele ngcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko, yena othi kungumlando womuntu wonke ukulwisana lenkohlakalo.
Esingeke sikubalekele ukubana elizweni kule corruption, and i-corruption yangkhona ilokwethusa, and i-corruption yangkhona ayikho uhulumente kuphela, isiyinto esitholakala yonke ndawo. And sisho njalo sithi la private sector lata abantu seyenza le corruption. Corruption sokuyinto esihlala ngayo njalo siphila ngayo. Idola likhona, nxa silikhangele silibona ngesuku ngesuku, kodwa idola yasilalo eZimbabwe ayisilo dola elithi khathesi singathi lingabe likwanisa ukusustaina i-wage bill ama-civil servant. Yalo singakhangela kuhle kuhle ukuthi ekuqaliseni sisebenzisa idola ngo-2009 ama-nostro accounts amabhenki ayile mali edlula 14 billion, eyimali eyabuya eZimbabwe Atisiti ya kangele muti after 5 years zisenza le mali. Ezimbabwe sasa sekileta less than 4 billion. Ocho wana 10 billion ya mkwa sasa si 7 siri ya puma ya ngapendu njaga. Unwa kangele atesi ama nostro account ama bank. Ala ayo imali njalo. Uti sustain economy. Economy tifuna kusekileta kutisiwe rikumile kushle kutese ya kusekileta something like 3 billion. Eleo 3 billion asilayo in US dollars lower in reserve currency. Imali for the CPT. So ngas kangele katesi. Siyavuma yesu kule corruption. And the corruption yonke kuna ngendawo. La uhulumende kufuza acte kakhulu ngendawo ya corruption. Kakhulu enomongameli. Kufuza acte corruption. E uhulumende njengo baba wesizwe njengo mkokeli. Kufuza abone ukuthi uyaqondisa. Angalulazisa. Gabambe achaye ngoswazi kuze kube ngani kuyaqonda. Ngoba ukuba the corruption iko kwenza into zibe nzima. Ngoba abantu kuba nzima ukuthi batshele ukuthi into ayenzakala. Ngoba ekhangela abaye bekholisa.
Abongi labodokotela baphakathi kokukhalala umsebenzi besithi kumele baholiswe ngedola lemelika kodwa uhulumende uthi kalayo leyo mali. Ezinye izisebenzi zikahulumende lazo zikhala ngokufanayo. Ubona luphetha njani lolu daba?
Masikhangele umumo weZimbabwe kathesi abakufunayo angiboni lowa ubona uhulumende engekwenelisa. Ngoba sikhangele ukuthi idola leMelika kube likhona litholakala eZimbabwe kufuze kube le-production ngoba idola leMelika lingatholakala nxa si-exporter. Kodwa ungakhangela kathesi sikhanya si-importer okudlula u-exporter. Sikhangele kwezenombolo sibili iZimbabwe ithola between 80 and 100 million esithi imali eyithola ngenyanga yenyanga from i-diaspora remittance. Ungakhangela leyo mali yonke ingaphelela njaye emafutheni epetrol kupela. Singakhangela imali esiyithola ngama-export esiwenzayo yehlile kakhulu ngalesi sikhathi se-COVID ngoba amabhoda amaningi ade valiwe kodwa besi-importa into eziningi ngenxa yale-COVID. Ungakhangela leso simo kukhombisa ukubana i-US dollar asiyitholi njalo ungabakwazi ukubana i-US dollar esilisebenzisayo eZimbabwe asivunyelwanga ukulisebenzisa nge-America nxa lingashota kula ngenye indlela esingayithola lona ngalo ngaphandle kokulithenga.
Umnumzana Reggie Shoko ucubungula ezenotho sixoxela ecingweni ekobulawayo. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla enewsZimbabwe.com ithi abasakhulayo bebandla leMDC Alliance benqabele ukuhluthunwa kwehofisi yabo eGwegwe ngabasakhulayo beMDCT. Iphephandaba leHerald lona lithi uhulumende sexwayise ababalisi bonke ukuthi kumele baqale umsebenzi mhlaka 28. Ababalisi bona bathi lokhu kulakho ukubangela ukumemetheka kwecoronavirus. Soko isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Albonani basakazi be-Studio 7 kunye nabalaleli, mina bengicela ukubuza ukuthi kanti eZimbabwe thina why singavunyelwa ukwe-exercise ilungelo lethu njengakwamanye amazwe? Kwamanye amazwe siyabona abantu nxa belento abakhonona ngayo bayahamba emapholiseni bacela emapholiseni ukuthi bafuna ukudemonstrate, amapholisa kube yiwo abakhokhelelayo ekhangele lusile kuphela ukuthi kakula muntu ozaviolate i-demonstration leyo kumbe abantu labo kawusoze banjani bayenza ukuganga endleleni abantu bademonstrate peacefully bethwele ama-placards abo. Zimbabwe why kungenzakali? Kodwa iconstitution yeZimbabwe sizwa kuthiwa iyavumela ukuthi senze i-demonstration peaceful. Why nxa sisithi siyademonstrate sitshayo? Sitshayelwani kanti i-government isenza yesabana abantu bayo kanti yenza ukuthi abantu bayo ingavumeli ukuthi ba-exercise ilungelo labo lokudemonstrate. Ngiyabonga balaleli be-Studio 7.
Namhlanje salibonani basakazi labathandi be Studio 7 lo nokhuluma ngugift Sonduko for Wandlovu lapha ne Plum Tree endaweni yakugamba. Basakazi bengicabanga ukuthi le audio yama ingahamba iziye fika kumqondisi moyo oqobo le MRP. Ngizwile statement sabo besithi bona begqoguzela abantu ukuthi bengazibandakanyi nombhikisho lo wamhla ka 31 July. Basi confuse thina ngoba iqembu esilizileyo liphumela phandle lithi lona alihambisani nalombhikisho. MDCT ekamakhupu siyakwazi sonke into makhupu senyezwa izano lomnangakwa. So male MRP sithi yona ayu support lo mbhikisho kusiya sembuzo ukuthi kathi omqondisi usukungenzeka yini labo basetshenziswa izano ukuthi besconfuse ngoba bona umqondisi moyo kungathi vele baconfused. Ngicabanga one day besithi bona abahlangani vele entweni zeZimbabwe abangeneli kizo kodwa manje ngiyabheka izithupa abazithweleyo manje zibhalwe eZimbabwe amapassport abathweleyo manje abhalwe eZimbabwe ambondi isikhona isithupa esibhalwe MRP. Ngikhumbula futhi ngesinye isikhathi omqondisi besithi bona amashona vele abasebenzisani lawo kodwa ngathi ngibheka amakandidate abo kuma election laphana 2018 ngathola kulabantu basempumalanga omunye kwakungushiri bangikhumbula kahle. So bona bodwa basenza sibe confused ukuthi kanti vele wona lamadoda angumqondisi kuliqiniso yini ukuthi vele bavele bangama agent ezanu PF kanti why belwisana lama opposition alwisizanu PF o every time bahlala be criticize uChamisa but asibezwa be criticize kakhulu izanu. So sithi hayi omqondisi abake besiyekile kancane sihluphekile sonke asilamala asilamsebenzi singabantu baseZimbabwe abame kancane ngiyabonga.
Ngithanda ukulibingelela msakazi beStudio 7 ngikudewa lapha eQuikwa. So umkhuhlane lo weCovid nxa sukhansa ngale ndlela sufuna abantu baziphathe bangabi ngamahlongandlebe babe ngamaphikankani ngoba bazawuthela ugcwale indawo yonke babulalele abantu abangelacala. Loba sizwa kuthiwa abanye sibebalekile lapha babaleke khona labahambe khona bahamba bewuspreada kanti umkhuhlane ungekho lapha eZimbabwe la but nxa sokunje sumane abantu baziphathe bazithini bangaphumi bangayi ezintweni eziningi bazama ukuthi babe ngabantu abemiyo abazilondoloza abalondoloza impilo yabo bangenzi inkani babe ngamaphikankani shiwa sizaphela njengemelika. Imelika abaphelile abantu lapha besengakakuboni kodwa ke ngenkani yabantu esinabo lapha bakithi shiwa sazi. So sithi ngabantu bayaba lomoya kankulunkulu wokuzwelana ngoba umoya basebelawo ngokubulalana ngamtshiya mayesaqala kukhangela ukuthi usilile inabe sebaleka ngabe kutshonise kanti ufuna ukubulala abantu. So asazi kodwa nxa sisizwa abakusebenzisayo abaningi bathi nje amanzi atshisayo ukufutha kuyanceda kunathi amanzi atshisayo lana uhahaza emphinjeni ufuthe kuyanceda hhayi kuthuthi kunjengefuyo kwinto kakhona ukuthi abantu bazile ngoba akula muntu welaphayo ngaphandle ukuthi uzinciphise ngakho lokho. Yikho lami engikuzwa bekubala nje ukuthi ukufutha nokunathi amanzi atshisayo kakhulu bemaningi wanathi inxebo ikuseni uvunathi 2 liters imini chaya kuthenye 3 liters echisayo awu nxawula kuthiwa kuyaphuma kubaleka. So ngiqesa ukuzwa bekuthi but asikakubonoka thina kasikwazi sikabi lapho ngikuzwa yingizwe bethi. Ngiyabonga msakazi.
Kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa usemise njalo ukuthengiswa kotshwala esithi kwenza abantu bephule iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus nxa sebedakiwe. Uhulumende omutsha weleSudan yena uthi usezavumela abantu abangasibo bokholo lwesimuslim ukunatha utshwala. Le yinto ebingavunyelwa kweleSudan kusukela ngo-1983. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Inani labantu ababanjwa ngumkhuhlane we-coronavirus liqhubeka liqonga ngesiqubu esethusayo. Asebebanjwe lomkhuhlane sebesedlula izigidi ezintathu 3.4 million, kuthi asebefile bona bangu 137,000. Izabelo ezike zavula ezigoqela oTexas, Arizona leFlorida yizo ezilabantu abanengi asebebanjwa isifo lesi kulezinsuku. Siphume isizalwane seZimbabwe esihlala eDallas, Texas, khonapha eMelika, umnumzana Rafael Mthombeni.
Kwavalwa abantu lapha eTexas bengathi balalela khonoko ukuthiwa ngumongameli ukuthi akulalutho, ngokunye nje okuyithi iphepho okuzabuya kwedlule. Baba lazo nezingqondo, amabhizinesi kazange avalwe, abantu babelokhu bezihambela nje belokhu besiyale besiyale. Kwaba lokuthi cosololo nje, angithi kwasekubuya-ke laphana kwasekubuya kuthiwa khona hhayi kakuvulwe akuvulwe akuvulwe masinya. Thina-ke abeTexas silogavena wethu sahle savula, abantu babuyele emabhawa lapha, babuyele ezindaweni lezi, babuyela kwabanjalo. Manje sokubonakala ngathi khonokho ukwenza njalo sekuzenza ukuthi umkhuhlane lo umemetheke lapha eTexas khathesi. Mina idolobho engulo leli leDallas lidolobho elilabantu abangabale 2,500,000 yekho-ke kuphezulu kakhulu. Sike saba le ndawo enye lapha egcina laba badala, okuzwakala ukuthi izisebenzi zisuke zashiya zabaleka khonapho, sezishiya isibhedlela, sishiya labantu ngoba abanye babo sebebanjwe wona lo mkhuhlane. Yikho-ke kukhanya ngathi uphezulu sibili kakhulu, okukhanya nxa bebalisa imbheda yonke eye-ICU lezi ndawana zonke sezigcwala, ukuthi sekufanele ukuthi bazame ezinye indlela zokuthi kuzuzakale indawo zokuthi abantu abagulayo bafakwe khona.
Amamaski bayawagqoka yini abantu khona ngapho kumbe balandela uTrump?
Lapha eTexas hayi vele abazange bagqoke imaski laba bantu lapha. Kwakuyinto engasizi lutho. Ngiye ngikutshele nje ukuthi kule ndawo lapha engisebenza khona, ngasahamba emsebenzini sasebenza indawo entsha, yikho-ke umnikazi wendawo lo lapha uyasinxusa thina bekhampani yethu le uthi yena nawozani kuyabe kule grand opening bekunge-Friday. Yabona kulamaviki amathathu adluleyo i-Friday yakhona sibe sesiziya-ke thina lapha sigqoka amamaski ethu lasibona ukuthi ha ungaphongungena lapha singazi ukuthi abantu bazabe banengongana. Ngiyakutshela ukuthi oyedwa wakhona weza kimi wathi yena na I can't see your smile. Ngathi mina yeah you can see my smile. Uhamba njani? Wathi ufakeleni lokhu engibuza nge-mask. Ngathi mina hayi ufaka lokhu ngenzela ukuvikela wena lokuzivikela mina, ngoba wena ngikwazi ukuthi ubungaphi uvela ngaphi. Lawe kawungazi ukuthi ngivela ngaphi ngizivela wasevuma. Kodwa ke ngikuthoyo ukuthi indlu yonke uyokuphithizela kakhulunywa kuyanathwa kuyadliwa kwenziwa yonke into imaski hayi. Balalela kakhulu 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 lokho kwakukhulunywa ngumongameli. Kodwa kungathi uyakhangela kulezi nsuku umkhuhlane lo uphendukile, hayi bonke abantu sebengathi bathi nili ngamamaski.
Umnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala eDallas, Texas, khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Iningi likhathazekile kakhulu ngokukhuphuka mahlayana kwenani lababulawa yi-coronavirus kanye lababanjwa yilo mkhuhlane. uZulu uthi ukhathazekile njalo ngabantu abale coronavirus abaqhubeka bebaleka kuma quarantine centers. Abaqoqa ukutshengisela besola uhulumende ngemisebenzi yenkohlakalo bathi bazaqhubeka ngohlelo lwabo kungelani lokuthi uMongameli Mnangagwa usungule uhlelo lokulwisana le-corruption ngomgqibelo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-fast 7 na asibe niso.